Bebeculi ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare, ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square, lapho bekungavunyelwa khona abantu, okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. UNkosazana Sithobekile Khubone, isakhamuzi semzini weHighfields, ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Eyi, bakithi izinto, bakithi laliyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura, sithwele nzima bakithi, amagetsi asiwaboni, abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lillian Timbiers, ongeyinye yenkokheli ye-MDC, usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Party yami MDC Alliance ngamtswali yakwazi ukuthi ba-announcile ukuthiwa khona sile demo namhla, and it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU-PF, uMnumzana Mabutho Moyo, usole lokhu kutshengisela, ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu usazozasutha, nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalani emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi, kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe, uMnumzana Rejoice Ngwenya, upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzwisisa umthetho, ngoba umthetho uthona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela, abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni, njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we hesitate ukuthi people they say kulama peaceful demonstration, ngaba bekhuluma yes, but on the ground the situation is different. Yalandela ukuthi ebutiriro abantu kade bepaka amatshe emgwaqweni, amapholisa had to move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-Assistant Commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho sekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.